Endaweni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe. Inhlanganiso ezimele zodwa zitshela idale lephalamende ukuthi zifuna kube lokhetho olubalekileyo eZimbabwe lonyaka. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ibika ukuthi abantu abaningi eZimbabwe abasebenza kwezokulima igwayo balakho ukuba le mikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokungasebenzisi okufunakalayo. Abesifazana bathi ayancipha amathuba okuthi bavotelwa kukhetho oluzayo. Kulingiselelwa umngcwabo kaMoyi, unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Abasakhulayo abaningi behluleka ukuxhathwa libutho le-Air Force of Zimbabwe besithi kunzima obekufunakala ukuthi bakwenze bengakangeni kubuso leli. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Lamhla sixoxa ngokungananzi imisebenzi yabantu abesifazana abalwa impi yenkululeko. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.